lingali tshona njani izulu kandaba mthwakazi omuhle olamukela imoni ngenjabulo igama lami nguChris Gande sidibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Brilliant Mhlanga sixoxa ke ngodaba lokubana sekuzaba kufunakala ukuthi umuntu ofuna ukufunda abe le degree eqale ebe lesamu kusigaba se-O-Level. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga mfowethu kunjani.
Ungasitshela ukuthi ubona njani uhlelo lolo lufuna ukuthi lwenziwe ngumnumzana Jonathan Moyo. Kuyaphathisani khona.
Nxa singakukhangelisisa kabanzi sikhangele lo mumo wama-universities eZimbabwe wonke nje singathi ama-state universities uma ngikhangela wona ungasabala ama-private universities eZimbabwe into esisuke yaba khona eminyakeni ledlule ikakhulu sesiqalisa ukuba nama-universities anjengalike open university lalawo women's university ama-degrees asuke aba into njengani umuntu singahamba nje ayikhanje sihlahlela ithole. Whereas kufanele umuntu asebenze ayibalele aqeqeqe ngokupheleleyo ukuze athole i-degree khona kuyana ukululaza kwama ukululazeka kwama degree la ngendlela atholakala ngayo kubangelwa i-advent yama universities la njengabo open university and so forth yikho sokubangele ukuthi umthetho njengalo ugcine usudingeka ngoba uthola umuntu esesenza i-degree evele uthi nga ukhangela ungakhangela even ama qualifications akhe kuyikuthi umuntu lo vele yena yedwa wayengaqualifying ngisho lokuya college nje kodwa le vocational training college but ngoba ube lokuyi experience okuncinyazanyana ukufundisa kumbe senza lokhu lalokhu aqine sesithola sokuthi asesenze degree mbona ngazani yikho khonapho kuba le problem khona so kunzima ukuthi uMinister Moyo abantu bamsole ngokupheleleyo ngoba eqiniso lelikhona mina ngomunye wabantu ade befundisa o abafundisayo lalamhla lokhu enasi xa sikhangela ama universities ethu kakhulu enasi khona phana abanye abantu abafundisa khona phana enasi vele kakudingeka ukuthi babe bafundise nasi ngesilungu ngathi abaqualify ukuthi lana you find ukuthi kuba lama faculties othola udean i-requirement isithi udean kufanele abe ngumuntu oholder i-PhD but umuntu engudean engelangithola i-PhD umuntu wangkhona futhi angazabe lama publications na umuntu onjalo uzafundisa i-degree njani yena e-holder i-masters yangkhona e-week kodwa nguye ufanele afundise i-masters njalo wa-oversee i-faculty
ye kodwa siyabona ukubana nxa umuntu ezayenza i-degree engelani lokwenza le maths kuyaba kuyaphathisana.
Well singakubalekeli ukuthi eqinisweni imethi iqhakathekile empilweni maybe abantu okumele bazame ukuthi bakukhulumisane lo minister ngomthetho lo ikakhulu ngepolice enjalo ukuthi ubuzwane ukuthi sithi umuntu kumele abe le maths ayipasileyo ngokupheleleyo kumbe sithi at least kabe with a D in mathematics because nxa u D in mathematics is still considered to a certain extent not as a fail but as a pass nxa if we could acknowledge ukuthi umuntu at least abe le D in mathematics sokuthengisa ukuthi uyakwanisa ukurizina logic so imaths iyadingakala kodwa hayi ngendlela abantu bangasuka bayibone ngayo yikho ngisithi ipolice le ifuna ukuthi ihlazise sekabanzi ukuthi ukhangelise ukuthi sithi umuntu nxa sithi sifuna abe le maths sifuna abe le appreciation of some simple mathematical issues or not. Because even kona pa kubo UK lapha emfundisa khona imess la nxa ingaxokisiswa kangako eqinisweni isala elokhu ibalulekile siyakhangela ukuthi umuntu lo uyipasile yini imess njalo vele kunama subjects amaningi othi nxa siyayenza even inessing kona pa kubo UK uyathola ukuthi umuntu kufanele abe yenzile nje okuthiwa numerical studies.
Hayi kwezwakala isikhathi sesingasavuma ungavalelisa abalalele.
Ngiyabonga kakhulu mfowethu lisale kuhle balalele.
Hayi lati sibongile ubelela ngelihle lo ke bekungumnumzana Brilliant Mhlanga abesixoxa laye kundaba lobe kungumnumzana Brilliant Mhlanga abesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande lilayo.